Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Na kweze kuseni mtuagazi ngolwesi tatu mshaka 13 kumfumfu 2021 ikama nguntunga milinku mo nazi ezi hamba pambili kupupe abantu abavili nge COVID-19 eZimbabwe izolo umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Mnangagwa kumele achiyane lohlakela kulandela ukutshaywa kwabasekeli bakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF. Ingcwethi kwezenotho zithi uhlelo lokuthengisela uZulu imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi alusoze luphathise ngalutho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abalikhulu elilamatshumi amane lanye 141 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,570. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina baphezu kwenkulungwane ezilitshumi lanye 11,098. Asebebulewe ilumkhuhlane sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,645 kuthi asebetholakele belawo sebeku 132,016. Umholi weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele achiyane lodlakela njalo ekele ukusebenzisa amapolisa ukuphazamisa inhlelo zebandla lakhe. Uchamisa wethu le amazwi la enkundleni yeTwitter izolo kulandela ukutshaywa kwabasekeli bakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngamalunga eZANU-PF yeMasingo ngomvulo la izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi abasekeli beZANU-PF laba batshaye amafasitela ezimota zamalunga alo ebehamba loChamisa kutange njalo izolo. Yena uChamisa ohlukunyezwe ngabasekeli beZANU-PF abamhanqe bazama ukumenqabela ukuhlangana lamalunga ebandla lakhe eChiretsi. Leli bandla lithi amalunga alo aphange amhlenga uChamisa njalo kalimalanga. UChamisa uthi loba iZANU-PF ingaze yenzeni ayisoze imenqabele ukuqhuba inhlelo zakhe zokuletha utshintsho eZimbabwe. Usikomitshi weZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa yena utshele intatheli zindaba izolo ukuthi uChamisa uhlaselwe ngabasekeli beZANU-PF ngoba ubezama ukukhuluma labo bona bengafuni. Kodwa ngakolunye uhlangothi uChinamasa uthe abeMDC Alliance yibo abenze loludlakela ngenjongo yokungcolisa igama leZANU-PF pambilini kuhambo lwesithunywa seUnited Nations. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo Sisiziva.
Into eyenzakalayo ukuthi abantu beZANU-PF bathuke kakhulu ngohlelo esilalo njenge-Movement for Democratic Change ethungamelwa ngupresident advocate Nelson Chamisa lapho ke sikhamba kuyahlangana khona lezi zizalwane zeZimbabwe sikhangela kuhlangana lamavenda lamateacher lamapolisa labantu bonke abachiyeneyo ke esibathi bona yibo abayi part of iprogram yethu yomanyano esithi Citizens Convergence for Change ukuze abantu beZimbabwe bonke behlangane ndawonye ukuze kulise isimo esikhona elizweni isimo esi-affecta umkhonomi isimo esi-affecta ukunakekelwa kwamalungelo abantu bonke jikelele so izalu PF ithumeke abatsha labomama ukuthi besimise ukuhambeni kwethu but kungenani thina siyaqhubekela phambili ngezinhlelo zethu
ilunga lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa uthi uchamisa nguye ohlokoze abasekeli bezanu PF ngokuzama ukukhuluma labo bona bengafuni
abantu esikhuluma labo esiqeda ukuba addressa kathesi ngikhuluma lawe nje sisuke emenesi qeda uku-addressa ke ama-stakeholders achiyeneyo labo asobantu bezanu PF endleleni lokhu esihamba khona asila lapho esikhulume khona labantu bezanu kumbe sifuna ukuthi abantu bezanu sifingelani labo noba besincede ngelilo thina esihamba luhlelo lokuthi eZimbabwe kufunakala inguquko njalo silabantu esilungise labo ukubana behlangane labo abantu bezanu bebabetsheli ukuthi ayisizahlangana lama-structure eparty ngesikhathi esinje yikho kwenza ukuthi bebamba amavenyethu beyenza umsindo yikho lapho esihlangana khona labanye ke abangasiwo beparty uyananzelela ukuthi ihlelo lolu hamba kuhle ngenxa yokuthi izanu PF iyabe ingakwazi ukuthi sihamba njani sisuka ngaphi sisiya ngaphi abantu bethu lalabo esilanda ukuzobabona abahlanganiselo sabhuku lezinduna sihlangana labo njengokuhlela kwethu
Uthi njalo uChinamasa yini eliphehlelo ludlame ngoba lidinga okokutshela isithunywa se-United Nations esiza eZimbabwe.
Thina mfowethu asiso bantu abayenza into zombangazwe ukuze siprofite noma ukuze sibe la into esiyitholayo. Senza lokhu ukuze sitshintshe ukuhlala kwabantu elizweni njalo silungise indaba yokuhlupheka kwabantu. Izisebenzi ukuselakala kwemali zezikofisi ukusela kwamali emabhenki ukuselakala lokunakekelwa kwamalungelo abatsha ukunakekelwa kwamalungelo abomama labantu bonke jikelele akula nto esingayenza esithi thina yikho ezayenza ukuthi thina sibenefit sikwenzela ukubana thina njengabakhokeli sikhambise phambili ilizwe lethu Patrick Chinamasa into abayijayeleyo kuzala ukuthi nxa singayenza inhlelo zethu beqalise umsindo bese bekhuluma ukuthi hhayi laba yibo abantu abayenza ukuthi bengcolise ilizwe indaba yokungcola kwelizwe ivela ngenxa yemikhuba yeZanu PF yokuthi kuyavala imigwaqo thina silamalungelo ethu ahlanganisela ukuhamba lokuhlangana njengeparty umthetho welizwe uyasivumela ukuthi simove abathi i-freedom of movement uyasivumela ukuthi sihlangane i-freedom of assembly nxa thina sinakekela imithetho ye-COVID akula nto engasimisa uPatrick Chinamasa leZanu PF yabo bayahlangana oDouglas Monzora leZanu PF light yabo bahlangana so kuyinkinga ngaphi nxa thina kufanele sihlangane njenge-movement for democratic change alliance ethungamelwa ngu-advocate lesenjamisa
umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC alliance sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma
into emangalisayo yikuthi ubaba uChamisa ubebhoda ngelizwe lonke leli uke wabuya wazosethekela ngapha koBulawayo waze wafika lasematopo lapha ahambe khona ukuyavula kwelitshe iTombstone and Velling nomunye wabasekeli bakhe akulanto olwenzekeleyo kazange achaywe kakuzange kube nomsindo wazibuyelela ubuyile futhi endaweni eziningi kule Zimbabwe lapha ehamba ngendaba ezishiyeneyo akulanto olwenzekeleyo nxa sikhangela ngodlakela kumbe sithi i-violence ngesikhiwo pho-ke lokhu okusenzakala kwenzakala ngemva kokubana sesizwile ukubana kulabantu izethekelo ezibuyayo abavela e-United Nations ama-rubber tour bezokhala ngendaba ema-sanction so kusenza sicabanga ukuthi kanti lokhu yinto eyenza yenzakele ngempela kumbe into eqoqiweyo luke sikuthi ngesingizi stage managed ukwenzela ukubana iZimbabwe ibonakale njengelizwe elingamanga kuhle ilizwe elithanda ukudlangudlangona so konke lokhu sikuthiyela ebantwini bana asikukhangeleni sikubheke sibone kanti sivela ngaphi siya ngaphi.
IMDC ithi kusobala ukuthi ilapha selilungiselela udlakela liqoqa ukuchaya abantu kukhetho oluzayo.
Umongameli wethu omutsha ubaba u-Emmerson Dambudzo Mnangagwa utshengisele ubana indoda efuna ukuthula, indoda efuna umanyano, nango evumele ubana abantu bonke ababuye behlale phansi sikhulumisane kubunjwa lokho kuthiwa yiPollard. Noma bengekho ochamisa, noma bengekho abanye, kodwa indawo ebivulekele umuntu wonke. Ubona even yena ochamisa enjana nxa efuna ebelalo ilungelo lobana angene phakathi kukhulumisane, kuboniswane ubana singakha njani ilizwe lethu leZimbabwe siya phambili. So lokho ozokhulunywa kodwana iZANU-PF ilungiselele udlakela. Si kambenile ngemva kokubana singena ekhetweni ka 2018 asilubona ngodlakela lolo, sibona abantu bebambisana sikambena sonke wonke umuntu elilungelo lokubana akhankasi ngendlela ayifunayo. Pho ke kuyini osokuthi kona namhlanje sokubona ngananganta iZANU-PF isifuna ukubana kube lodlakela kube longazwanani na? Loko kutshengisa ukubana ngabantu asebephelele ababonayo ukuthi hayi iZANU-PF ile iqhola phambili sezizinto ezizimanga, izinto ezingazange zenzakale ngemuva, kodwa esizakala kathesi ngale i-dispensation engenileyo esithi i-Second Republic ukubana asiqhweleni phambili sivuse into zonke, sivuse umnotho, sivuse infrastructural development nokunye okutshiyetshiyeneyo. Kodwa okusalayo kusegcekeni ukubana le i-dispensation engenileyo ifuna ukwakha, ifuna ubana izinto zihambe. Laba abanye abakhulumayo ngasebephelelwe ngumphako nje.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF. Ziyaphambili indwendwe emabhanga kanye lasendaweni ezitholakala imali yakwamanye amazwe lapho abantu abavunyelwa khona ukuthenga idola leMelika ngesilinganiso esiphansi kulesomkambo wensitha. Abantu bakhala ngokuthi batshelwa ukuba kumele baqale bavule ama-accounts ebhanga eliyabe lithengisa imali, babe sebethengiselwa i-$50 kuphela ngeviki. Ingcweti kwezenotho umnumzana Walter Nsunonguli Mbongolwane utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhlelo lokuthengisela abantu imali yakwamanye amazwe ngesilinganiso esiphansi lolu alusoze luphathise umnotho welizwe.
Okwakuqala nje msakazi ukuthi bayenzele ukuthiwa bayabelana i-foreign currency kuyinto engiyisebenzi ngoba indleko zabantu azifani. Nxa bethe abantu bafane bathenge $50 ngeviki, abantu indleko zabo zishiyene, abanye bafuna imali edlula leyo abayinikezayo. Lokhu kwenza ukuthi kwezomnotho kusilele ngoba asithi ungusomabhizinisi ufuna $100 kodwa ufanele uthenge $50 kuphela, enye $50 uzayithola. Yikho lokho kubangela ukuthi kuzalwe lokho esingathi thina yi-black market, ukwenza ukuthi abantu bahambe bayothenga kulabo abathengisa imali or abanye abathenga bebeka imali besenzela ukuthi kusasa bayithengise isisezingeni eliphezulu. So lokho ukuthi kwena kuyabelwa $50 umuntu ngamunye ngamunye akungeke kwasebenza. Kusetshenziswa kakhulu kula amazwe ababe besebenzisa lokhu esingathi thina umbono we-communism. Siyazi-ke kuyehlula-ke ukuthi kube njalo kusebenzeke nje kahle xa usebenza ngaleyo ndlela.
Bakhona abafana lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube abathi konke kuhamba kuhle kwezenotho yelizwe njalo sokulaloko kuthiwa isurplus imali esalayo phandle kwendleko zikahulumende. Ungasitshela ukuthi wena ukubona kuliqiniso into.
Okwesibili engakusho ukuthi kungabekwa imali ukuthi umuntu ufanele athenge imali enganani. Umuntu athenge imali ayifunayo kusiya ngendleko zakhe, kusiya ngokuthi ufuna ukuyathenga ini ngaphandle kwelizwe. Lokho kuzenza ukuthi intengo yemali ibe sesibangeni leso esiyiswe esiqondileyo. Leyi abayithengisanga ngayo.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okumele kwenziwe nguhulumende?
Umthuli into ayisho into nje engaqondile ngoba okubangela ukuthi imali igcina isithengiswa esitradeni kungela mpahla ezithengiswayo. Kungenxa yokuthi izinto azihambi kahle elizweni. Impahla zelizwe yizo ezenza intengo yemali ibe yikho lokho eyikho khona. Nxa izinto zingahambi kahle, nxa kungela mpahla eziningi ezithengiswayo ziphuma elizweni zisiya kwamanye amazwe, kumbeni kungela zivakathi ezivela kwamanye amazwe zibuya ziphethe imali yakwamanye amazwe zingena elizweni. Lokhu kwenza ukuthi intengo yemali yakwamanye amazwe ibukele phezulu, iye phezulu. Into ekhulunywa ngumthuli athi yena kune-surplus, lokathi surplus. Yena ubala lezo mali abazikhwabanisayo bezifihla besenzela ukuthi ba-report ukuthi khona kule surplus. Kanti kulezinto eziningi ezingazenzi uhulumende afana azenze ngaleyo mali ezingayenzakali.
Umnumzana Walter Nsunonguli Mbongolwane uhlaziya ezenotho. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inyo Zimbabwe ithi kulamasoja abanjwe ngamandla ukuthi alolongwe kakutsha ngemva kokukhonona ngeholo eliphansi. Isayithi yona ithi owake wamela inkayisawu siyedalele ephalamende njalo elilunga le-MDC umnumzana Abednego Bhebhe ulaliswe esibhedlela seMatadei koBulawayo ngemva kokulimalela engozini yemota emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eBait Bridge ngesonto. Izihlobo zakhe ezimbili lazo zilaliswe esibhedlela. I-Chronicle ithi isibhedlela sempilo sesisungule uhlelo lokuxotsha abantu abangaqhubi kuhle umsebenzi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Livuka njani balaleli bakastudio 7 labasakazi kustudio 7? Ngiyabingelela ngalekuseni enhle. Sibonga umsebenzi owenziwa yimthakazi Republic Party, umsebenzi wokukhulula abantu bemathebeleland ngokunike bokubuyisela isithunzi ebantwini bemathebeleland limidiyeti. Abantu bakithi bebengasela zithunzi, bebengasela nhlonipho, bengasahlonitshwa. Kodwa siyawubonga umsebenzi owenziwa yimthakazi Republic Party, sithi awuqhubekele phambili, abantu bonke bayithole inkululeko, abantu bonke bawuthole umlayezo, bazithole bengabantu ebantwini, bazithole bengabantu abalelungelo lokuphila, abalelungelo lokuphumelela, ngoba bebengatholi imisebenzi, bengaqakathekiswa ezifo abantu bemathebeleleni zabalungelo lokuphumelela. Siyawubonga umsebenzi omkhulu owenziwe umqondisi le-MRPP.
Salbona basakazi nabalaleli be-Studio 7. Le ndoda ekhulumayo ise-Johannesburg ekhaya waseLupane eJabiwa engaseGhana. Ibalaleli be-Studio 7 hayi izivile manje i-MDC the way ebeke ngakhona ithona ayicwabane nama opposition party. Kuyinto enhle ebukekayo ezwakalayo. Manje sesifuna ukuzwa nawo amanye ama opposition party ukuthi wona athini. Lokho okushwe MDC kuwugugquzela ukuthula. Abanye ke abangasi MDC bona bathini ukuze bebone ngempela ngempela, ukuze sibone ngempela ukuthi nabo baphuke phelele ekuthuleni, bakhuphe phelele ekukhuzeni udlame, hayi ukuthi sithi singama opposition nje kube kudlitshwana, kube kukhulunywa lokhu nalokhu
ngama opposition ukuthi sikhiphe le iparty ekhona iparty okuyiyo ehlukumeza abantu iparty engakahlukumeza abantu abantu abangakayiboni ukuthi injani kodwa sokuyiwo amaphatha khona ahlukumeza kanaye akhuluma kanama akhulumana kabi abekane kabi nje esihlangaleleni emphakathini why kungokuyinto kungakhishwa leyona le iparty ekhona ngoba yiyo vele ehlukumeza abantu ayile nto eyenziwe MTC iyabungeka kakhulu.
Linjani, linjani balandeli be-Studio 7 labasakazi be-Studio 7. Ngithi ingani inkosi engaligcina lonke ilenzele kahle. Ngibe sengisiya kubandla lemphakazi ngisithi hayi siyalibona madoda silikhangele umsebenzi wenu liyawenza and silikhangele qondise uzimisele yenza lokho ozimisele khona uNkulunkulu ukhethile ukubana okwenze ngoba ngeqiniso ngeqiniso bathandekayo ayisikho ukuthi thina MDC Alliance siyayichothoza akunjalo but eqinisweni eground lapha asibaboni imthwakazi yasebenza bayabotshwa abantu bakomthwakazi bemela abantu bakomthwakazi ibe sengisiya kulowo ubaba othe umqondisi uyabandlulula abantu umqondisi akabandlulula bantu ungcono ubaba lo yena uyabona ukuthi umqondisi uyabandlulula abantu kodwa yena akaboni ukuthi thina siyabandlulula izwe lingaquma phakathi uma sifuna ukubana liqume phakathi ngokusukuma kwethu sihambe siyevuta loba ubaba uJoshua Nkomo wayengakhethi abantu siyakwazi wayengakhethi sibili ngeqiniso kodwa laye wayengakhethwanga kode ucinene kwathi nawenzakaleni kuye iqiniso lihla silibekeni kube sobala ihlobo zenkosi mina vele ubandlululo ndibonile kusukusela ku-MDCT bengingumlandeli we-MDC mina ngilubonile ubandlululo MDC Alliance ngilubonile ubandlululo
salibonani salibonani balaleli be-Studio 7 lani baphathi bohlelwa ojonga lobo-Ezra namhlanje ngingaphansi kwelanga vele elimelane namatitsha ngilusizi kakhulu matitsha ngikhala ngani matitsha ngidabukile ngani matitsha ngizwele ubuhlungu matitsha ngokuhluphekela ukwenzayo ngesikhathi sempi abanye benu babulawa livulwela ukuthi sifunde lalo wayephethe lowo mbhobho wayefundiswe yini kodwa walihlamukele lanamhlanje ilizwe selikhethwe selihlamukele njalo sokuthiwa lingabathengisi ngenxa yokuthi lifunelani imali liphunga uchathazwa nje ngilani madoda omkhuleko wenu uzafezwa kwelinye ilanga lami siliqembu lapha egoli elincedisa utitsha ekhaya esigabeni sakithi okwamanje sesiyakhe i-cottage sayiqeda sesingena kwesibili kuyukuzwelana lani matitsha angazi ukuthi Ezra ngingaxhumana lawe njani lathi usibeke emsakazweni siyakhankasa ebantwini abangaba losizo besincedise sakhelo otitsha wethu abalala ezilugwini zobothekwane kodwa bengababalisi singinjenje kuyibo kambe abantwabethu bazafundana angazi Ezra ngingaxhumana lawe njani inamba yami yiyo le ngisejohannesburg 0792307539.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amazwe athuthukileyo akumanyano we-G7 avumelene izolo ukuthi kumele adingele ele-Afghanistan imali yokuvuselela lelo lizwe. Kubike umsakazo we-Voice of America. Umsakazo munye uthi njalo iwofisi ye-United Nations ebona ngendaba zeziphepheli isisole kakhulu indlela iziphepheli eziphathwa ngayo kwele Libya. Linsolo iza ngemva kokubulawa kweziphepheli ezinhlanu ngamapholisa akulelo lizwe. Singene kudaba lwemelika. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuthi liqhubeka lisehla inani lezizalwane zeMelika ezithi uMongameli Joe Biden uqhuba kuhle umsebenzi. Umsakazo weVoice of America uthi uphenyo olwenziwe izinhlanganiso ezithiyeneyo ngeviki edluleyo lukhomba ukuthi isilinganiso sokungamachumi phose amahlanu ekhulwini 49.2% sithi uBiden uyehluleka umsebenzi. Abantu abayisilinganiso se 44.5% yibo abathi uBiden uqhuba kuhle umsebenzi wakhe. Isikhulumeli sikahulumende kaBiden unkosikazi Jen Psaki utshele intatelizindaba ukuthi udaba lomkhuhlane we-COVID-19 yilo olulomthelela omubi olwenza abanye bangavumelani loBiden. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ukuyehla kwama ratings okwakathesi is the mood in which people are feeling ngokuhanjiswa okwayenza izinto ze-Afghanistan. So mbona ngangithiwa kule retribution ngoba abantu babezondile ukuthi umongameli welizwe waphonga ukukhipha abantu okungela plan. Okunye okwenzakalayo is around the world. Sibona ukuthi the United States here the global leader in a lot of economic, social, trade lama facets amaningi. So okwenzakala kwama world affairs, the current affairs kuaffecta lawo ingqondo zabantu ukuthi bavote on how the president is doing. So kathesi sibona United States le France azingenelani over the nuclear sub deal. Abayenza le Australia singakhangela futhi iBlack Lives Matter layo izondile ngendaba zokuthi the police bill ayipasanga but the Asian bill passed within a month. Singahamba futhi kuma changes ayedingwa ngama progressive within the Democratic Party. Sibona labo bezondile bejika besithi ibill leli kumele lipaswe on Democratic fundamentals, and then sibone the other half of the Democratic Party ngantwa blue donzelana ukuthi labo bathi kumele ba lower the final number njengo Senator Manchin lo Senator Sinema abe Arizona le West Virginia abahamba in cahoots lama Republicans. So sibone ukuthi izinto zonke lezi they are counting to the numbers of dissatisfaction as abantu beAmelika.
Abanye bathi nxa uBiden lama Democrats bengasabambanga saqina balakho ukunqotshwa kukhetho lwama midterms ngomnyaka ozayo. Ubona izala nkomoni khonapho.
Siyakwazi ukuthi things may change within a day. I-infrastructure bill laying abaswa, everything else changes. The mood in the country changes. So, ukuthi ama-Republicans azawina or azanqoba ngo-November 2022 is still a long way to go. Ngoba okwakathesi kumele sibone ukuthi ibill leli abafuna ukulipasa lona for Build Back America le 3.5 trillion izapasa yini, ngoba umongameli welizwe uBiden wathi yena whether is 6 hours, 6 minutes, 6 months, they are going to get it done.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Sixoxela eseOhio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 izolo. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Mnangagwa kumele achiyane lodlakela kulandela ukutshaywa kwabasekeli bakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF. ingcweti kwezenotho zithi uhlelo lokuthengisela uZulu imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi alusoze luphathise ngalutho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.